Ilunga lebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Wisdom Mkhwanazi yena obotshwe ngeviki edluleyo esetheswa icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ukuboshwa kwakhe lokutshaywa ngamapholisa akusoze kumenqabele ukuqhubeka ekhuluma ngokubulawa kwabazali bakhe ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Umkhwanazi ubotshwe ngemva kokutshela ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Halema Motlante ukuthi uyintandane ngoba abazali bakhe babulawa ngumnangagwa. Umkhwanazi umiswe enkantolo izolo esetheswa amacala amathathu abalisa elokuthuka umongameli Mnangagwa, elokubangela udlakela emphakathini kanye lelokutshaya amapholisa. Walandule wonke lawa macala njalo ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ngumantshi ukuhlawula imali yesibambiso i-bail. Sexhume uMkhwanazi wasichasisela okunengi ngokubotshwa kwakhe.
Ekumbopheni kwabo amapholisa omunye wathi sengifakile ama-handcuffs wasenyathelela phansi isandla wanyathela ngejambo. Lanxa sasesingenile emoteni bangigiciza phansi imota indlukuza kabuhlungu omunye enginyathele isandla sona leso sasilama-handcuffs sasesitshonile. Kukanti sithe sisehla epholisi umpholisa waqala ukwehla waselenga ama-handcuffs wandlukuza engiletha ngamandla phansi ubana elenjongo yokubana angilimaze. Ngokunjalo bangihlukuluza kabuhlungu amapholisa la kukanti phezu kwalokho sisendleleni omunye wangishaya nge-button stick emhlane lapha behamba bengihlukuluza nje indlela yonke. Into eyangimangalisayo ukuthi sathi sifika ngale sokusekuseni kwasekuthiwa mina yimi engatshaya amapholisa. Ngokunjalo ngangingafisile ukuthi ngibotshwe. So into yonke lezi kuyindlela zokubana bazivikele bona. Kukanti ngisho lasemthethweni umthetho busukuthethwa kwaba liqiniso ubana mina yimi engahlukuluza amapholisa. Phakathi kwamacala wonke abaliswayo ngelinye lamacala kukanti kuyiwo amacala amapholisa angitshayayo. Mina ngingazange ngababisela.
Usestokisini wahlukuluzwa futhi yini kumbe bakuhlukuluza kuphela ngesikhathi bekubopha?
Kwasokunzima ukuthi bangihlukuluze esitokisini ngoba into yonke yayiyenzakala ngesikhathi ngiboshwa. Engileqiniso lokuthi umhlaba wonke wawuyikhangele ngoba lama-commissioners konke abona ukuthi kwakusenzakalani. So kwabanzima ukuthi bangilandelele ngoba lento ngase ngiyikhulumile phambilini even la kuma-commissioners ukuthi mangiqeda kufakaza amapholisa angilindele ukubana angibophe into ngiyazi ngizakuhlukuluzwa. So kwabanzima kibo ukuthi bezoyiqina sebengilandelele ebusuku. Eqinisweni hayi abasangilandelanga ukuthi bana bengihlukumeze ebusuku. Ngaphandle kwalowo mpholisa ongumkhulu wamapholisa akobulawayo owathi yena kimi kube kuya ngayo kube nyalando ebusuku ebesiya ngitshaya each and every 2 hours. Ngaphandle kwalokho hayi akulo okunye okwalandelayo.
Wama phambi kwekomishini kaMotlante wethesa uMnangagwa icala lokubulala abazali bakho ngesikhathi seGugurahundi. Ungathanda ukuzichazisela okunenge?
Into eyangenza yangifuqa futhi lokuthi ngikhulume ngalolu daba langendlela abazali bami ababulawa ngakhona ukuthi sibona ubana sathathelwa phansi kakhulu nguyena lo uhulumende kaMnangagwa. Ngemva kokuthi thina ngapha sabulawe labazali kwafa abantu abadlula 20,000 kakuzange kwaba le international commission committee eyaba khona eHarare. Sokufe kuphela abantu abayi-6 sesibona uMnangagwa sesiyadinga oHalima Mkhlante labanye ngitsho laba seZambia lintsho labavela eBritani ubana kuzokhulunywa ngalabo bantu. Into eyangizwisa ubuhlungu kubana thina kithi ngapha kakukaze kube le commission enjengayena leyo ongangothi thina sathathelwa phansi senziwa izibi. So into le yangizwisa ubuhlungu ngabona ukuthi kufanele kubana njona sebelethele i-commissioner engaqondananga lathi ngoba kwakumele beyenzele eHarare. Njona sebeyilethela sokuyisikhathi sokubana labo sibatshele lanxade bengatshela sibatshele straight but ubana lathi sinjenje sakhula sizinto ndane sibulayele abazali nguyena lo upresident uMnangagwa. So lokhu kasikufihli njalo kasikungingizi sahlala sikukhuluma sibotshwa sikubotshelwa singeza ke siyekele ubana sikhuluma iqiniso. Okwangenza ngakukhuluma futhi kabanzi kubana semuMnangagwa ofana nayo ngo-1985 wazwakale eselu Rupane ekhuluma ukuthi abantu bamathebhelele bafanana lamawo badinga iDDT kwavuka kufe abantu abadlula 55 umnanga gofana nayo 1981 uyasayinela futhi amabutho ayezotraina i-50 brigade ayezotraina amabutho okubulala abantu ngesikhathi seguku round so konke lokho kumele amakhomishina kwakumele abe kwazi lokubana sinje nje singabantu bamathebhelele asilalutho kungenxa yokubana umnanga gwabachithiza inotho yabazali bethu ngesikhathi seguku round kanti kunjani ukuthi ngoba sokufa abantu abayi 6 eHarare sokudingwa international committee kodwa okwakithi okwafa abantu abadlula 20,000 abanye begqitshelwa bephila omama bekinzwa abantwana abaphakathi bekhitshwa besikelele benzi bengathi yimhwabha bewose uqede lapho abazali bedliswe abantu ababo so konke khona lokhu kuzwisa ubuhlungu bana kakuzange kwathathwa serious kodwa into yabantu abafileyo abayi 6 eHarare bebulewa ngamasosha bese bezoyithatha serious idingelwa international committee international commission committee so konke lokhu kutshengisa ukuthi thina vele bayasidelele kabasenzi bantu yikho kwangenza ngasukuma ngathi mana ngikhulume ngakho yona kwi-international commission committee nale ebikade ikhona yikho njalo sizahlala sikhuluma ngakho kasilandaba sizabotshwa soze sibotshwe kodwa soze sibukekele ukukhuluma kube lokho esithathelwa phansi ebantwini bemathebheleleni
ukubotshwa lokuhlukuluzwa kwakho kuza kwenqabela yini ukuqhubeka ukukhuluma ngalolu daba
vele kasisoze sibuyele emuva ukubana sizayethuka lokho kakusethusi ngoba istrike esikuyo kumele sidlule kikho abanye vele sisazogwetshwa sike siyehlala emajele so engutshoyo nkomo ukubana lokho sizatshona sikwenza sizahlala sikwenza nje sizaphilela khona size sithole inkululeko yethu ezilongu bengakasizwe esikhuluma ngakho nyakwazi ukuthi bayasizwa kodwa bayaku-ignore bekutshaya indiva besithumela amapholisa bezama ukusethusela kasiyethuki either bayasithumela i-army kasisoze sethuke but okusalayo sesizagcina siphindisela ngoba into sebeyenzile ngathi sebedlulisile sebethabe baze bedlulisa sizagcina lathi sesiphindisela ngoba bona bazitshela ukuthi lokho abakwenza ngama-1983 kusuka ku-87 bazahlala beku-aplayela ngamapholisa besitshaya besibopha kasisoze sikwekele okusalayo ukuthi lathi sizabuya siphindisele futhi lokho akusoze kusinikeze imiqondo emibili yokubana siyekele kumbe senzeni sizaqhubekela phambili nge-strike lisethu kasisoze sibuyele emuva and futhi kasisoze sayethuselwa ngokuthi kumbe kubotshwa kumbe yini konke lokhu miselo bana kwenzakale
umnumzana Wisdom Mkhwananzi lilunga lebandla lemthwakazi Republic Party elikhululwe izolo ngemva kokubotshelwa icala lokuhlambaza umongameli Mnangagwa lokutshaya amapolisa
balakwe my son bathi kukhula ukuthi it's a sensitive issue we must not talk about it or raise it in public I am sorry to those who have made open to ground dialogue their license to kill. We can't stop raising it until they put it to rest. In Matabeleland and Midlands, we have no identities, no ideas, no ego, and no drive to belong to this little agenda. Our homesteads were burned down. Our parents, families, and friends were buried like a pile of leaves on a madman's property. Our kukulikoliko chickens were chopped and chowed. Our cattle rapidly rotted and vascarapelo passe. Our dogs were deleted to the hotel stink. Ngitho le mpukane zakithi zaphela njengombhuqazwe. Balakwe, liqiniso hanjela wafela lona. My son, let me address this issue. DAED and the Mokianto Commission. What is this ngxaki-ngxaki, this dweka-dweka? This is stinking harassment of Wisdom Mkhwananzi after his innocent testimony. What is it all about? Dear ex-president Motlanthe and the commission, Wisdom Mkhwananzi has said, after my testimony, but I'm Jwamujwamula, and what did you do? Akuvumi ngithule, akusizi ngithule. Why harass and persecute the truth? Why confront and arrest the truth? Why incarcerate Wisdom Mkhwananzi? It's not about Wisdom Mkhwananzi. It's not about Mthwakazi Republican Party. It's about us, the people of Matabeleland, whose narrative is soaked in blood from the Kukurawundi genocide. It's about our names, man. Osalembi, Osenzeni, Osupegide, Osoneni. Harassing, torturing, and incarcerating Wisdom Mkhwananzi for testifying against the regime is synonymous to the herald state of emergency to eliminate the truth to kill Jesus. It's a license to kill. DAT. Kukurawundi is as good as your shadow, my president. You can't run and hide away from it. You see, from Robert, you did not only inherit the Chiazo Diamond Fields, Victoria Falls, or the glory and wealth of our land, man, but you also inherited the cat crime that cannot proceed. And Ukonana Wonke, you must stomach it. As bitter as it is, swallow it. Just like we inherited the ruins and the mass graves in Palakwe. Now, my president, kindly inherit what Robert left behind. Mokriante Commission of Inquiry, toothless bulldog or a castrated bullfrog. But why then do you allow this barbarism against the citizens, unarmed citizens, only armed with the truth, tears, and innocence? During the October 26th hearing for Bulawayo, if you can't protect those who testify, why then torment us with the trauma poignant from Harare? Hi, man, my daughter. No more to work in the Perupelu Kupala, the Mahofes Labe Kukraundi. Mkambe Kinso, Zibaba Bede. But why react with AK-47 troops of Katakara's Makin? Gomlo Mogailu Mise, Jomoba Mokoto, in a good deal. Dear Constitution Amendment of number 19, if it's freedom of expression, if it's freedom, your Mediator Commission of Inquiry has a potential tendency. Maybe after listening to this call for peace and respect for people's rights and freedoms, Dami, Bazani, Tramula. But nevertheless, we don't want to have the court hearing and call about the true love Sunday. We shall all go to this thing, my listening president.
Leyo bekuyinkondlo yembongi uDesire Moyoxide ayilobele umnumzana Wisdom Mkhwananzi oyebandla leMthwakazi Republic Party.